disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesivili lamhlanje useni siku 21 ncwabakazi 2018 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweze edale le-Constitutional Court.
One, banika abantu ama-candidate ayikontesta ukuthi ku-presidential ama-CDs ukuthi into ebabeyikhipha emtshineni wabo. Inamba lezi ababezikhipha emtshineni wabo ezazivela kuma-polling station lalezi abasebezi-announca into ezazihlukene kakhulu.
Uhulumende usekhethe osikomithi ukuthi babe besebenza imisebenzi yabo kansila abakhethwayo bemelele ukugcotshwa.
Okukhona ku-constitution njalo emthethweni ukuthi ama-councillors kumele aqalise umsebenzi kumbe abe sworn in 9 days after election.
Inhlanganiso yabodokotela ezima isikhethe umkhokheli omutsha. Uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweza edale le-Constitutional Court. Lokhu kulandela amazwi kaChamisa awethulele intatheli zindaba izolo eHarare awokuthi abalandeli bakhe bazathatha amanyathelo nxa umthethwandaba ungaphuma lesinqumo abangasithakazeleliyo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi semaningi kakhulu amazwi kaChamisa atshengisa ukukhuthaza uDlakela athi wayewakhuluma langesikhathi sokukhankasela ukhetho. Kunjalo nje ingcwethi kwezokhetho njalo engunobhala obona ngezenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Ellen Shiriyedenga utshele iStudio 7 ukuthi bukhona ubufakazi obuzethulwa emthethwandaba kusasa obuzatshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho iZEC lwaxubanisa inombolo zempumela yokhetho. Siqale sambuza ukuthi kulula yini ukuqilibezela kukhetho kusetshenziswa amaphepha okuvota.
Amboni ukuthi kulula ngendaba yokuthi ikakhulu ispecial lawa kulamavili events asubmitha ama-polling agents wethu wahambise kuphathi yethu ye-MDC Alliance. So already ngoba amavili events lalama-signatures abo-presiding office. So ukuthi bewatshintshe kungahlupha. But kulawa ku-21% yama-VL11 lawa esingatholanga evela kwamanye ama-polling stations. Ngokubona kwamikho kungahlupha khona. But as far as I'm concerned, kulawa esilawo hhayi. Ambona ukuthi kungahlupha ngoba ubufakazi bukhona ende njalo ama-V11 wona la ngamafomu okuthi umuntu uyabamba sibile wabona ukuthi into ekhona ethanjebo.
Manje siyabona lapha kuyakhulunywa ukubana emthethwandaba kuthiwa inombolo azihambanga kahle. Ukuthi zingazihambe njani lapha inombolo nxa sikhangele ukubana kunzima ukuthi umuntu aqilibezele?
Ye, lathi into vele esimangalisayo kakhulu and lathi i-MDC Alliance into vele othi kathi silathi siyihlakaniphele kakhulu ngoba bona abantu bezeki they are not clear ngama-numbers abona la abasinika wona. One, banika abantu ama-candidate ayikontesta ku-presidential ama-CDs ukuthi into ebabeyikhipha emtshineni wabo. Inamba lezi ababezikhipha emtshineni wabo ezazivela kuma-polling stations lalezi abasebezi-announca into ezazihlukene kakhulu. Sekho sibona ukuthi yinto sibili maybe izinto vele ade senzakala kuma-elections la adlulile yinto ade singayinanzeleli. So but lathi njenge-MDC yinto ehle sayinanzelela sihle sabona ukuthi hayi ngangcono siqaphele sekhona lapho and lalaba isilabo futhi abasincedisayo ku-auditha ama-inombolo zona lezi ezezeki kanye ngani labo basibonisile kakhulu ukuthi hayi kulento engahambi engahambanga kuhle entweni entweni zenombolo khona lapho.
Manje ngokubona kwakho inombolo ezikhulunywayo lezo kubana zaqilibezelwa zingabangela na ukubana umnumzana Jamisa ecine enguye onqobile ukukhetha.
Na ubona kwami yeke kungenzakala. Ngoba nxa sikhangelisisa lezi izekhi so far isinika inombolo lezi about ezidlula ama-20,000 ukuthi hayi besenze i-mistake. But then yona lezi izinamba ezikhulunywa izekhi, but kulezinye kumanye ama-polling stations lamanye ama-constituencies ubona ukuthi hayi singahlanganisa inombolo zona lezi ngibona ingani u-Chamisa iyagcine seyewinile. For instance, nxa uyakhangela i-constituency ngani enjengeMutare North ubona ukuthi kulamavoti ayi abantu abavotela upresident baningi about 10,000 more nxa siqathanisa nalaba avotele u-MP. And indawo lezi is one of the examples esizibona kwelizwe lonke. So mbona ingani inamba zona lezi inombolo zona lezi zingazihlanganisa kungaba sibili lotshintsho in terms of ama-results ona lawo e-election. So nxa lathi sikhangele ukuthi i-vote hanti kuthiwa 50+1 vote. Just if vote A you want, it can make a difference. Yikho thina is the MDC sibona ukuthi we need to analyze each and every figure. Inombolo zonke zasiphuma kuma constituencies zonke. Ngoba sibona ukuthi even inombolo just one to vote kuphela iqakathekile kakhulu. So sibona ingani hayi ubufakazi bukhona lama V11 forms lawa akithi. Mbona ingani hayi akungasincedisa kakhulu kungaphathisa.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shirye Denga unobhala obona ngokuhlelwa kwinhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusasa sizalethulela ihlandla lesibili lalingqoqo. Uhulumende usekhethe amalunga e-commission ezabe iphethe intambo ku-council yakoBulawayo. Kusalindelwe ukuthi o-council abasanda kukhethwa kukhetho bagcotshwe ukuqala umsebenzi okusemthethweni. UBathabile Masuku usipha lolu daba ekoBulawayo.
Umabhalane omkhulu wakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube, uthi lamhla babe lomhlangano wakuqala ngemva kokhetho. Waphanga njalo wachasisa ukuthi lokhu ayisikho kukhethwa kwe-council okusemthethweni kodwa isiqondiso esivele kuhulumende obekeleyo khomishini. I-commission le ilakho ukusebenza okwenyanga ezintathu njalo izagcina ukusebenza nxa amakhansila esegcotshiwe okusemthethweni.
Kulokunye nje njalo sokukhona kadesi okuvela kuma-residence. Ama-residence athi wona i-commission vele yona kayilamani njalo akukhe ku-constitution kumbe emthethweni ukuthi kuwele ku-constitution. Okukhona ku-constitution njalo emthethweni ukuthi ama-councillors kumele aqalise umsebenzi kumbe abe sworn in 9 days after election.
Igqwetha lakoBulawayo umnumzana Kucaca Phulu uthi lesi sinqumo sogatsha lukahulumende wezabelo sephula umthetho ngoba isisekelo sombuso u-section 277 sithi amalunga amatsha akhethiweyo amele abe yiwo asebenzayo.
Yona nje vele i-decision yabo abantu be-local government eyokufaka ama-commissioner lapho okulama-councillors a-electiweyo yi-decision engelangqondo ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi sivela kuma-elections kathesi kulama-councillors akhethiweyo ngabantu. Surprising ukuthi bona bazakuthi bazafaka ama-commission. Siyakwazi koBulawayo ba-appointile lawo ma-commission khona kulama-councillor akhethwe nguzo. I-constitution yelizwe is very clear on this. Ungahamba ku-section 277.
Umnumzana Sibusiso Moyo ohlala koBulawayo uthi abahlali bakoBulawayo babone kuphela sokuthiwa sokule khomishini njalo abakwazi imbangela yalokhu.
Thina sihlala lapho koBulawayo kodwa sibone sokufakwe ikhomishini kuphela sokuthiwa yiwe sizakhangela ukuthi uBulawayo uzakuma kanjani. Esingakwaziyo ukuthi thina njengoba savota lesi kodwa sesibona sokufakwa ama-commissioner kungasafakwa lama-councillor.
Umthetho uthi okansila kumele bagcotshwe ngemva kwensuku eziyisichiyagalolunye kodwa kuze kube lamhlanje lokhe kungela okansila. Ikhomishini leyi ilamalunga amathathu njalo isanda kubekwa ngumphathintambo wogatsha olubona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo. Umsebenzi sibili wali komishini awaziwa nguzulu. Njalo abanengi bayamangala ukuthi bese kuswelekeni beze befakwe ngoba amakansila ekhona. U-Section 277 okhuluma ngamakansila wehlukile lo-Section 145 okhuluma ngokuthi iparlamende igcotshwa ngumongameli. Kulesi sikhathi akula kuncintiswa kwamakansila ngakho akula sizathu sokungababeki esihlalweni ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association izima isikhethe udokotela Francis Chiwora ukuba ngumkhokheli wayo omutsha embuthanweni wabosomabhizimusi abakumsebenzi wempahla esetshenziswa kwezempilakahle ngempelasonto. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano phele kuyona le impela sothe hotel ne HICC Harare ubuthaniso odokotela belizwe lonke kanye labo somabhizimusi abacheneyo abalungisa loba abakumsebenzi wempahla esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle. Umnumzana Aaron Nyamagambo wamavinkili Greenwood Wholesalers uthi ubone leli thuba elihle elimenze etshengisa kulungisayo kubodokotela.
Silama pulse, silama perfumes, ama imports file Italy, Paris, France, laba linama caissons, ama glucose testing machines.
Uthi ukubukisa kulumbuthano kumnikeze ithuba lokufunda kwabanye kwabakade bekubukisa okungavulela ibhizimusi leli yamathuba kubodokotela. Umnumzana Thandeka Hlazo wenkampani ye-Excel Medical Group uthi balemtshina emningi-ningi egoqela ama-ECG lama-oxygen concentrator, lemtshina yakulezi nsuku yokuhlola ichukela kunye nempahla yezibhedlela.
Yes, bona kusinceda kakhulu ngoba amadokotela ayabona imtshina esilayo. Kulabaningi abayakha izibhedlela baya befuna imtshini ukuthi bayisebenzise yona leyo, so besebenzi batshengisa imtshini esiyabesilayo bayakwanisa ukuthi babone bathenge labo sile mtshini emningi.
Umnumzana Decision Ncube ubemele abe Stuart Health kulumbukiso.
Stuart Health sitshengisa i-doctor's plan yethu. I-doctor's plan yethu ya-conceptual abe-Hospital Doctors Association babuye ezima, and it's a plan for doctors done by doctors. So iplan le $22 iplan le ulama yakwansi uthathi udokotela and their spouse labantwana.
Abenhlanganiso yezima bahluze indaba eziningi-ningi eziphathelane lezempilakahle emizameni yokudinga indlela zokuthuthukisa lolu hlangothi eZimbabwe. Izima yinhlanganiso ebunjwa ngodokotela abangamakhulu athoba munye 900 abagoqela abasacathulayo lasebezingcitshi emsebenzini wabo besebenzela ezibhedlela zikahulumende. Abayibo abakhethe udokotela Chiwora ukuba ngumkhokheli wale nhlanganiso ethatha isikhundla esasitshiyelweke ngudokotela Agnes Maho. Osomabhizimusi abakulumsebenzi wokulungisa impahla ephathisa kwezempilakahle bemukele ngenjabulo enkulu inyathelo labezima lokubanxusa emhlanganweni lo. Amanye amabhizimusi athathele phezulu ithuba leli lokubukisa kulumhlangano agoqela abakumsebenzi wokungcwaba abantu abaphatheka kwezemali lama-insurance ezokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ilizwe leBotswana leZimbabwe aselobelane isivumelwano esokusebenzelana. Lokhu kuza ngesikhathi iningi elivela eZimbabwe elisithi lona aliphathwa kahle kweleBotswana. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
IZimbabwe leBotswana alobelane isivumelwano sokuqinisa ubudlelwano eVindok eNamibia ngolwesihlanu, lapho iziphathamandla zamazwe omabili ebezingena umhlangano womanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika oSADC. Amazwe womabili athi azathuthukisa ubudlelwano obuzabona omongameli bamazwe omabili beqala ukuhlala phansi emhlanganweni ezamele yenziwe minyaka yonke phakathi kwabomakhelwane laba bobabili. Minyaka yonke iziphathamandla ezisuka kubohulumende bobabili ziyahlangana ngaphansi kogatsha olubona ngokuthula lwezomvikela, i-Joint Commission on Peace, Security and Defense. Kodwa kulandela isivumelwano esilotshwe phakathi kwabaphathi ntambo ababona ubudlelwano bamazwe lawo mabili, uMnumzana Sibusiso Moyo weZimbabwe kanye lonkosikazi Unity Dau weBotswana, omongameli bobabili laba sebezaqala ukungena limhlangano phansi kwe-Bi-National Commission. Abanye abeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bathi inyathela leli lilakho ukubona ezinye indaba ezihluphayo phakathi kwamazwe omabili zixazululwa. UMnumzana Rodwell Moyo uthi isivumelwano esitsha sipha ithemba lokuthi indaba eziyingxaki ezifana lokuhluluza kwabangena elizweni okhe emthethweni zingalungisiswa.
Lokho sokwenziwe uku-upgrade i-joint commission to buy nationally kuyinto enhle esithokisayo kakhulu, ngoba sibona ngani kusokuzasolva ama-problems amaningi a-outstandayo. Njenga le ewudutshula komuntu ebuza imali yakhe yangena kwi-joint kodwa azange kube nempumela enhle. Ukudutshula kwezinkomo ezezimbabwe ezingena ngapha, ilitrito kama illegal immigrants ebedeporta, izinto lezi zonke nxa sezisenziwa international level songabo president abakhulumayo bona bodwa, ngibona ngani kuzaba lama solutions very fast.
UMnumzana Amos Madlela uthi ukuthuthukisa lobudlelwano kusuka ku-joint commission kusiya ku-bi-national kuzanceda ngoba sekuse ezingeni eliphezulu lapho umangameli bamazwe omabili bazabe sebekhulumisana behlezi phansi bekhangelene.
Mina ngibona ngani kuzasiza kakhulu ngoba kuqakathekile ukuthi omongameli bebe khona in these meetings, bekwazi ukuthi bezizwele be-input bengatshelwanga ngama-ministers abo. Kuyindaba eziningi kakhulu ezahluphayo between iBotswana leZimbabwe over the years, particularly indaba le yama-illegal immigrants aphathwa njani, indaba zeshutu kills enkomo, even ama relations nje ukona ayengahambi kahle abantu bengabe ngumakhelwane. And I think it's important ukuthi umongameli beyingene indaba le bebone bexoxe indaba lezi bezizwele.
UMnumzana Mncedisi Dube yena uthi ukulotshwa kwesivumelwano esitsha kutshengisa ukuthi amazwe omabili azimisele ukulungisa ubudlelwano bonoba sebubonakele kakhulu ngaphansi kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe losanda kuchaya isikhundla eBotswana. UMnumzana Ian Khama Seretse Khama.
Lokhu mina ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba amazwe la omabili angomakhelwane kuningi angakwenza uma sebelungise udlelwano okufana lokuthenga lokuthengisela phakathi kwamazwe omabili. So siyakukhuthaza lokhu, siyakuthokozela kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Eric Mokgweetsi Masisi kade besemhlanganweni wamazwe aweSADC wenzela ukule Namibia, lapho amazwe omabili athethe ithuba ukulobelana isivumelwano se-Bi-National Commission. UMasisi wethekelele eZimbabwe esanda kugcotshwa njengomongameli omutsha weBotswana uMabasa, lapho athembise ukuthi uzasebenzelana lomongameli Mnangagwa ukulungisa ongabe ungahambi kahle phambi kamazwe omabili. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eSabron kweleBotswana.
Kuzalwa nkomo nemthethwandaba we-Constitutional Court kusasa. Lo ngumbuzo osemlonyeni yabaningi. Kuhlelo lwethu esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana i-Facebook, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labalaleli be-Studio 7 kunye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Emthethwandaba sesimelele nje ukuthi umthethwandaba uqalise ngolwesithathu, izinto eziningi sezihlengekile. Sesisebenza nje kathesa ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe iy'ntatheli zendaba zezinhlanganiso ezingasezi ze-DC lazo zingathola ukuthi zingene amagqwetha kaPresident Nelson Chamisa asebenze nzima aseqedile amalungiselelo. President Chamisa usebonile abalungiselelo abo, utshilo nje namhlanje wathi hayi usethavile bona ngendlela amalungiselelo ahlelwe ngayo, asehlelwe ngayo ngamagqwetha akhe alabantu abaphuma kuze kazi le-Afrika, amagqwetha aphakemeyo azakalayo kakhulu kwele South Africa, kwele Zimbabwe, Namibia, Zambia, le-Kenya. Khonokho yikho kwenza ukuthi uPresident Chamisa afuthise ukuthi nxa laba bantu abasebesebenze ngendaba ezifanayo kakhulu kuze kazi le-Afrika bethi hayi indaba yakhe iqinile ukuthi ubona kumqoka ukuthi uzaphumelela kalula emthethwandaba.
So simzwile njalo umnumzana Chamisa ekhuluma ngokuthi yena wanqoba sibili, kodwa khonoko akutsho ukuthi kwenza khonoko kuthiwa ikuprejudisa kumbe ukuthi yena sekhiphake khonoko akucabangayo umthethwandaba ungakakhulumi.
Into ayikhulumileyo yinto ebeyingihlala kukhuluma nsuku zonke, sesivele sitshile ukuthi thina ubona kwethu saphumelela kukhetho kwasekuntshontshwa. Akazange akhulume-ke ngokuthi imbono yekhothi emthethwandaba izawuma njani njalo nokuthi i-evidence yangikhona imi kanjani. Ukhulume ngokuthi yena ngokwazi kwakhe njalo nxa ekhangele amaphepha esilawo thina ku-MDC lawa ngokwazi amanumba atholwa yi-ZAC athenesihliwe i-ZAC ukuthi atshengisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa waphumelela kukhetho.
Hhayi, siyawuza kakhulu. Kothi-ke sidobhe umuntu okhona khonapha ecingweni, ubaba uNkosinathi Mpofu. Baba Mpofu, kunjani?
Ngiyaphila baba Mthembu.
Ye, akutsho baba Mpofu ukuthi udaba lolo lusemthethwandaba ulubona njani?
Hhayi, mina ngokubona kwami besicela ukuthi like ikhothi ingabheki like indaba iparty A1 ayibheke nhlangothi zombili, ingabheki ukuthi like bayimele iZANU-PF, ababheke nhlangothi zombili. Le eyabe iphumelele bengalokhuza ukuthi noma iZANU-PF ohamba kanjani ohamba kanjani, ababheke ngazo zonke inhlangothi zombili. Ngibona ngathi lapho kuzoba right kakhulu ngoba ikhothi ngeZimbabwe ngelizwa ayilokhuza asiye party.
Wena usolani kwinokwenza ukukhulume khonokho?
Ya, like mina ngokubona kwami nje uyabo like the way kwenzakale khona ngakhona ukuphuma kwama-results. Ya, kunenzolo siyasola kakhulu. So besicela ukuthi like ikhothi ingabheki uhlangothi oluyi-1 lwezanuphila.
Kodwa kungayangasifudlana ke bangathi hayi khonokho kwaphuma yikho kona lizayenzani ngakho?
Hayi, vele khona vele kuyasolisa Mthembu, khona kuyasolisa Mthembu. Into vele ezoyenzakala vele thina siyazi ukuthi bazobheka vele uhlangothi oluyi-1 lwezanu-PF. Yinto engafunakali le nto le, ababheke inhlangothi zombili. Le yabe iphumelele, iyabe iphumelele, kodwa thina vele ithemba vele silalo siyazi ukuthi vele i-MDC iwinile.
Sesilo baba ubelieve gawule webandla lezanu-PF.
Emthethwandaba ikubanya inhlelo zonke ziyahamba, besilingele kuphela ilanga langolwesithathu lapho kuzayethulwa khona iy'nhlelo zonke khona ngale yidale lesikhosini wakhona. Ngokunjalo njalo abantu bazazibonela ngoba emsakazweni lapha kuyabe kuphuma khonapho khonapho njengakhona kuyabe ku-live lokungena yangkhona iyabe iphuma laku-TV, abantu babezibonela bezizwela konke ukuthi kuyabe kuhamba njani khona ngale edale lomthethwandaba elikhulu lelizwe.
So lina likhangelela ukuthi lizanqoba kumbe hatshi?
Kulokhona vele kusegcikeni nje, kuqhuba isikhathi nje kuphela. Into zonke inhlelo zonke zikhona ezibekiweyo njengakhona ukuthi ZAC yathi yona umsebenzi lo uhanje ukhuthwe kuhle, nanko ama-results amukela nalaba abanye nabo akade bekhona be-observa. Ubone ne-sadak into ekhulunywe ne-sadak laphana singayikhohlwa kithi ukuthi yonke into ama-observers wonke this time around abebuyile. U-president uvulele amasango bonke babuya bakhangela ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Ngokunjalo, yes, kulilungelo labo nabantu abahambise ngale mthethweni ukuthi baye ukuthi hayi asisukisekanga nako lapho, but hayi into zabo zilutshwana zibambeki futhi kukhona nje baqhuba isikhathi, kodwa kulilungelo labo lawo ukuthi bahambe nje emthethweni. Igali lemthethwandaba nalo likhangele udaba lwabo bese lisiba khona, kodwa hayi ngiyakubona nje ukuthi we are heading for inauguration. Inauguration ngenxa nge-weekend ndaba zi-inaugurate upresident uPresident Mnangagwa.
Baba Sibanda, uyamuzwa uyakhuluma lapho ubaba uGawule uthi hayi lisichithele isikhathi nje emthethwandaba ngempela viki nje kuyabe kugcotshwa uMnangagwa.
Wazi njani ubaba uGawule ukuthi umthethwandaba uzaphuma sithi uza impumela yamthethwandaba izakumi njani? Kangayenzi njalo ngoba phela ukwazi ukuthi umthethwandaba uzimele wodwa kawusebenzi ndawonye lezanu PF. Ngalokho inkulumo le ikhanye ngani yena uzithayo waziyo manje omanti labo o judge basethethwa ndaba ngiyakwazi mina baza baza yangisa laba bathanda ukuthi bacaba ukuthi mhlawumbe sebathenga o judge benze into emqoka balandela umthetho bakhangela amanamba amanamba akawahluphi phela amanamba yathi 10 plus 4 uthola 14 angiboni mina imthethwa ndaba la uthola 40 nxa uthi 10 plus 4
Labo ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo lwethu esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele. Amagama engikubiza ngawo maningi kakhulu, ngikubiza ngithi Sweetie Bay, ngithi wonke wonke. Wena ufuna liphi lo Mr. Style? Sigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweze edale le-Constitutional Court. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ngowa fast 7 sidibane kanjalo igama ngu Chris Gande.